ama kidneys la akasebenzi ngitshela kancane, so I'm doing okuthiwa i-hemodialysis kobulawayo, isuka eplums twice a week. Lokhu kutho ukuthi nganikwa even i-diet enzima kalokuthi ayikwaniseki, lokunatha like amanzi ngabe ngingasanakhi amanzi any other fluids, ngenxa yokuthi kuthiwa nxa ama-kidneys eshate down like that kutho ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambisi. So unganatha uyaba lokuthiwa i-overload, in other words amanzi agcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxa yokuthi akungathambisi. So thina amaphaphu esesiba immense emanzini analawana ayabe egcwele emzimbeni uyabe ungasakwanisi ukuphefumula, and I've gone through that twice, plus i-high blood pressure ngenxa yamanzi ayabenalana ayabe esemzimbeni yakhuphuka kakhulu, uthole i-charge ko-270/140.
Usuke wadinga yini okwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, omunye idokotela e-India kwasekuthiwa kufunakala a total of about 25,000, which involves ama-travel expenses, le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus unesi engihamba naye.
Abangaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka, bengakufinyelela njani, bayifaka nga?
Le account ZB Bank, le account yakhona iti 4511/731226/200.
Kuyiphinde njalo,
4511/731226/200.
Ibhanga yiliphi?
ZB Bank.